inhlanganiso ebona ngezempila kahle eye World Health Organization kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe National Institutes of Health zithi kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% abahlaselwa yisifo lesi emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuba bangaki eZimbabwe abalomkhuhlanelo. Udokotela Edwin Mzingwane, umqondisi wezempila kahle kobulawayo uthi isimo lesi sibangelwa yikungahambi kahle kwegazi emzimbeni.
Yes, ama varicose veins yimithambo imvama embaleni eyabe ithe yakhukhumala ehlala ikhukhumele. Ingakhukhumala ibohle but nxa sokuthiwa ngama varicose veins iyabe isihlala ikhukhumele ibonakala. Ingavuvuka, ingaba buhlungu kumbe ingabi buhlungu. Umuntu aphile layo leyo mthambo ibilokhe ivuvuka.
Omunye wabalesi simo ngunkosikazi Thubelihle Nkomo.
Ukungazi kufana lokufa. Seyinesikhathi eside ngiyibona imithambo le njalo bengingazi ukuthi yelapheka. Kuba khona isikhathi lapho eluma khona ngamandla, kwesinye isikhathi uzo ibuhlungu. Sengize ngikujwayele nje.
Osakhulayo uNomthandazo Ngwenya ohlala kobulawayo uthi imithambo ekhukhumeleyo wayibona eqala ukuthomba.
Wangimangalisa ukuzibona ngisiba le mithambo etshengisa igazi ngoba ngivele ngimhlophe. Ekuhambeni kwesikhathi ngike ngazithwala ngisesibhedlela. Omongikazi bangikhuthaza ukuthi ngiyelatshwe lamanje isinganeno kodwa ayipheli.
Unkosikazi Ntombizodwa Khumalo, umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukhansila kobulawayo njalo engukhansila kaward 23 laye ukhuluma ngesifo lesi.
Kukhona kibomama ikakhulu lanxa nje kulabobaba abalutshwana kakhulu kubakhathazayo. Kusanda kakhulu kubomama kusenziwa ikutshintsha kwehamba kwegazi. Le mihluzo esemzimbeni esithi ngama-hormonal yikho okubangela ukuthi kwande kakhulu kibomama. Lokhu kusenziwa ukuthi nxa umama beqala ukuthi baye esikhathini kumbe njalo nxa sebesiya kumonopause.
Abezempilakahle bathi isifo lesi kasibulali kodwa sidala ukuba umuntu angahlaliseki ngoba kwesinye isikhathi uyabe esenwaya okungapheliyo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kwesinye isikhathi abanye abalesifo lesi bayahlinzwa esibhedlela ukwenzela ukuthoba imithambo ekhukhumalayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.